VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 19 inkwenkwezi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo selizinkulungwane ezingamashumi phose amathathu, 29,227 abale-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu, 4,805,210.
Lapha empilo namhlanje silethe ama sanitizers, ama goggles, ama yonke PPE, yonke ama mask lokunye okunjeyana le bobo.
Namhlanje abesibhedlela sempilo kobulawayo batholiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 ngabenkampani yencingo eyethelo 1 net 1.
Yikhuphela amazwe asentshonalanga behlala bekhuluma ngezitshezi ngoba bayabona ukuthi kulobuqholo embusweni lo owezanuphiwa. Abantu abaphikisa uhulumende baqakathekile, batshengisa uhulumende ezinye indlela ezombuso abangasezi bazibone bebodwa.
Iningi labantu likhuthaza ukubunjwa kwequla labazimeleyo bakwamanye amazwe ukuzoqhuba uphenyo lokudingisisa ukuba ngubani oqondisa umkhuba wokuthunjwa kwabantu mahlayana elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka seliqonge laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu, 29,227. Asebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu bengamashumi amane lasithupha, 46, kwasinda abalishumi lathoba mnembili, 18. Okwamanje abagulayo labo lokhu bengamashumi amabili lane, 24, labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 sebeyizigidi phose ezinhlanu, 4,916,991. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu, 320,560. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili, 1,922,327. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisitshiyagalombili, 88,172. Asebefunyanwe belegciwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu, 2,834, kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 33,863. Izakhamizi zeMandebeleni ziveza imibono ehlukileyo ngomsebenzi ohlolwa kwabantu ukuba balegciwane le-coronavirus loba hatshi ngesikhathi ilizwe liku-lockdown. Abantu bakhala ezimathonsi ngokusebenza kwahulumende ekumelelaneni le-COVID-19 bethi akukhanyi ukuba ngempela uyalwisana lalo umkhuhlane kulo mhlubulo welizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla sesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza abakwenzayo esibhedlela ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ikho coronavirus testing eyenzakala lapha esibhedlela sempilo. Sitesta abantu abasebenza khonapha, omongikazi labodokotela labanye izisebenzi zesibhedlela. Siphinde kuhlolwe abantu izigulani lazo ziyathestwa i-COVID. Asikatesti abantu jikelele. Ilebhu le khona lapha, i-National TB lebhu, yiyo eyenza i-COVID. Bebengani sebemile ukutesta, kodwa hhayi kuliviki baqalile njalo ukutesta i-COVID le. Okwakathesti izinto zonke hhayi kanye zihamba kahle, siyabona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwe ohlala amalungelo oluntu engunobhala jikelele we-ibhethu likazulu uthi awukhanyi umsebenzi kahulumende wokumelana le-COVID-19 emandebeleni.
Okwenziwa ngohulumende nge-COVID akukho. Akulantenza emandebeleni ngaphandle kokuthi sithela ama statistics abantu abatestwe, very few people abatestwayo, but ungahlala ulandele akukho okunye okwenziwayo. Abantu badubeki ngenxa yodubo, abantu can't even maintain social distance ngoba abantu bonke banjengezinja emabhimu badinga ukudla. So mbona ngazathi akukho esingathi uhulumende yakwenza ukuncedisa abantu. Izalukazi ziyadubeka, abantu nje bagcwele indawana yonke badinga okungabaphilisa, and khonoko umkhuhlane uyaspreada, but you can't tell ukuthini bangaka abantu abatest aba-affected ngoba i-testing yethu ilaw.
Isakhamuzi sekhezi umnumzana Whiteman Moyo uthi abatholanga imfundiso eyeneleyo ngama-mask.
Isibhoko sobuso sihluphile ngapha ngoba ma uthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski, ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Kulezi mfa ezingu-2 lapha, imfa yokuqala ngeyomkamalumam, kodwa-ke nithe iyakhangela sibile ngathola ukuthi hhayi vele nje abantu into le okuthiwa yimaski abakayibambi. Hayi bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo kaba abagqize eqakala.
Isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi uhulumende akacaci ngemibiko ye-COVID-19.
Phezu kwe-information ayifihla ngabomo engafuni siyazi, efana lokuthi kunje khathesi asikwazi ukuthi imtshina yokutesta mingaki ezibhedlela zakithi kubompilo UBH langaphi ngaphi. Asikwazi ukuthi okuncedisa ukuphefumula ezama-oxygen khona silakho kumbe kasilakho.
Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha olubona ngezempilakahle lokondliwa kwabantwana luveze ukuba ezweni kulabantu abangama-46 abahlolwa bafumanwa belaleli gciwane, abali-12 bengabakobulawayo, kuthi oyedwa engowe-Matabeleland North, kuthi ezansi emandebeleni akukabi lo muntu ohlolwe watholakala elaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje lamhlanje abesibhedlela sempilo Central kobulawayo batholiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 nganye lokuthi bagejelwe umgodi wamanzi oluvele kunkampani yengcingo iYetel 1 Net 1. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo.
Isiphathamandla sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi bamukele ngenjabulo usizo lwezembatho zokuzivikela abazitholiswe yiTel 1 leNet 1.
Namhla sithole i-donation evela eTel 1 leNet 1. Sithabe kakhulu ngoba babe kuzosipha izembatho ezigqokwa ngabantu nxa beselapha umuntu ole-coronavirus. Izembatho lezi zizanceda kakhulu ukuthi izisebenzi lathi khonapha singaze sazuza i-coronavirus nxa siselapha abantu. Siyemukela kakhulu ukuthi izembatho ezikhanya zinani sebe okuthabisayo kakhulu. Yikho sibonga kakhulu abantu be-Tel 1 leNet 1 ngemzamo le abasizama ngayo.
Unkosikazi Elma Dube, umqondisi we-Net 1 kobulawayo, uchaza isipho abasiphe isibhedlela sempilo.
Thina sibone ungcono ukuthi sibuye ngapha empilo sizodonata. I-donation yethu nxa sikhangele overall as a company siyifaka ku-$10 million. Dollars, but not from Pilo only. Loku kuhlanganisela zonke izibhedlela lamanye ama-donations esizawayenza umhlaba wonke jikelele. Lapha empilo namhlanje silethe ama-sanitizers, ama-goggles, yonke i-PP, yonke ama-maski lokunye okunjeyana nje lebhokoso.
Umqondisi we-Tel 1 ezansi yelizwe umnumzana Wing Sibanda uthi kuqakathekile ukuncedisana lohulumende empini yokulwisana le-COVID-19.
Sibe lesifiso sokuthi sincedisane lohulumende ngoku ukuncedisa izibhedlela ekuvikeleni abasebenza ezibhedlela kumkhuhlane lo obhokileyo kulezi nsuku we-COVID. Sihlanganele ekuthengeni i-protective equipment, sahlanganela njalo ekudrilleni ama-boreholes okuncedisa ukuthi amanzi abemaningi ezibhedlela lezi esebenza kizo.
Amankampani ambalwa, inhlanganiso ezizimeleyo lozulu sebethe baphuma ijumo ezweni behamba bethwelisa izibhedlela impahla zokuzivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ekusebenzelaneni lohulumende emizameni yakhe yokumelana lokumemetheka komkhuhlane lo osuthethe imiphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele njalo kungakatholakali umuthi wokuwelapha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu weZimbabwe uveza insolo enkulu ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu mahlayana elizweni lokungalandelwa kwemithetho lapho umuntu ethe wadala icala. Iningi likhuthaza ukubunjwa kwequla labantu abasebenza bezimele bakwamanye amazwe ukuzoqhuba uphenyo lokudingisisa ukuba ngubani oqondisa lezi zika zokuthunjwa kwabantu mahlayana. UMavis Gama weStudio 7 usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngemva kokuthunjwa kwenkokheli yabasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, abagoqela ummeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joanna Mamombe, abathunjwe bakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabadlelana lohulumende weZimbabwe. Lokho kwenzakala njalo sikhathi sinye kuphuma imibiko yokuhlukunyezwa kwabomampofu uNtombizodwa loNokuthula base-Country Park koBulawayo besetheswa umlandu wokwephula iziqondiso ze-lockdown. Kuvele njalo imibiko yokuhlukunyezwa kwesiphathamandla senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, uNkosikazi Mo Blessing Nyambara, okhokhela uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa lenhlala kahle yamalunga ale nhlanganiso. UNkosikazi Nyambara ubikwa echaywe ngabakubutho abekade begqoke impahla yomsebenzi kanye labekade begqoke amasudu esetheswa umlandu wokutshotshozela uZulu ukuvukela uhulumende kuvidiyo yakhe ayenzileyo ukutshengisela ukukhathazeka kwakhe losekelo kwabathathu abathunjiweyo bahlukuluzwa abe-MDC. Umnumzana Masimba Manyanya waseGoromonzi ophatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo loluntu njalo eyingcwethi kwezomnotho uthi le yimpi ephakathi kwabalutshwana abasuthayo labayanga.
I think many of the people in the army and many of the people in the police as well.
Iningi lalabo abakubutho lalabo abasesipholiseni kungabayanga njalo bezulana loZulu njalo kabawelelani nalokho okwenzakala elizweni khona manje. Laba bantu abasetshenziswa ukuthumba abanye ngibona kungabantu abaseduze labe-ofisi kamongameli kanye le-ZANU-PF. Kuliqembu lababulali leli njalo iqiniso yokuthi sesililizwe lezigebengu elisebenzisana nohlangothi oluthize olutshoyo ukuthi kuyini okumele kwenziwe ukuhlukumeza uZulu.
Ingcwethi ecubungula inhlalakahle yabantu umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenzakalayo elizweni kuveza ungazimiseli wahulumende ukuhlonipha imithetho yokulondoloza ilungelo loluntu.
Yikho phela amazwe asentshonalanga behlala bekhuluma ngezijeziso ngoba bayabona ukuthi kulobuchulo obuthize embusweni lo weZANU-PF. Abantu abaphikisa uhulumende baqakathekile, batshengisa uhulumende ezinye indlela ezombuso abangasoze bazibone bebodwa. Ye, kungenzeka ukuthi kuyephula umthetho lapha lalaphaya kodwa kadingi phela ubugebengu. Obamama abathathwa ku-roadblock bayevelelwe esitokisini sebenikezwa izigebenga. Kutshengisela ukuthi vele abantu beZANU-PF laba abazwisisi into zombuso lo.
Ukhuthaza ukubekwa kwemithetho ongwenya enqabela ukuthunjwa kwabantu ngendaba eziqondane lezombusazwe.
I-SADC le-AU balayo imithetho yakho nama protocol. Ngibona ngathi mina iParliament yethu kukakhulu laba abahlala kuParliament abaphikisana lohulumende. Ngabachasise babona ukuthi imithetho evimbela ukuthunjwa kwabantu iyaqiniswa.
Abamabandla ezombusazwe yaphikisayo agoqela ele Democratic Party DP elikhokhelwa nguDr. Uraya Izembe labo bathi bakhathazekile ngalezi zehlakalo ilizwe liphakathi kwe-lockdown.
Because these abductions and tortures are really coordinated by agents of state.
Ngoba lokhu ukuthunjwa lokukhahlanyezwa kwenziwa ngendlela ehlelekileyo ngabezomvikela. Siyazi ukuthi abezomvikela kuzinhlangothi zikahulumende njalo ukuthunjwa kwabantu lokhu kuphathelane lezombusazwe. Into yokuqala engasiza kulokhu kuyikuba uZulu abe ngohlala eqaphele sonke isikhathi ngokwesibanga esiphezulu. Lokhu kuzosiza ukwenqabela lokhu kuthunjwa lokukhahlamezwa kwezizalwane.
Umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe uthembise ukuba luzakwenziwa uphenyo lokudingisisa ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kwamalunga amathathu awe MDC la.
We can assure you that no one is above the law. We will investigate this case.
Akekho ngaphezu komthetho. Sizoluphenya lolu daba. Nxa kungavela ukuba wenzakala lokhu kuthunjwa kwalaba bantu, sizomdinga lo owakwenzayo. Lokhu sikuthembisa kuZulu wonke weZimbabwe ukuba amapholisa azokwenza konke okusemandleni abo ukuveza lokhu okwenzakalayo.
Kodwa uZulu uthi uzoyicela isivuthiwe ngoba zikhona ezinye izehlakalo elokhe kungaziwa ukuthi kuyini okwenzakalayo kulabo abathunjwayo, okubalisa owayekhankasela umbuso uqobo ekhokhela inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square u-Itai Dzamara, olokhe engaziwayo lapho akhona lokuthi usaphila na loba hatshi, lanxa amapholisa athembisa ngaleso sikhathi ukuba ayezokwenza konke okusemandleni abo ukuluphenya lolu daba. Kodwa lalamhla uZulu engakaziswa ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara isimihlanu iminyaka selokhu wanyamalalayo. Inhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane eye Women's Coalition of Zimbabwe, WICOS, basole kakhulu lesi sika sokuthunjwa kwabesifazane be-MDC. AbeZimbabwe Human Rights Commission, ZHRC, labo baveze ukukhathazeka kwabo ngalesi sehlakalo besithi lokhu yikwephula isigaba 49 sesisekelo sombuso. Encwadini abayithumele abezindaba bathi sebeqalile uphenyo lokudingisisa okwenzakalayo lokuba ngobani abaqondisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje wothi ngidedele uChris Gande ukuze asiphe udaba oluphathelane lezenotho.
Lanxa ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lisithi imali entsha yesisindo se-$10 ibimele iqalise ukusetshenziswa lamuhla, iningi elixoxele Studio 7 belingakayiboni limali. Imali le ngeyake yasetshenziswa kuminyaka edluleyo. Ibhanga leli lalithe imali ezaqala ukusebenza ngesisindo se-$10 le-$20 kodwa namhla kuqale nge-$10. Kukhangelelwe ukuthi i-$20 izaqala ngevikezayo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi ngabe uhulumende uyaqinisa amabhizimusi ukuze kuthuthuke umnotho, hathi ukusungula imali entsha.
Angikayiboni le mali uhulumende othi izaqala ukusebenza namhla ziku 19 unyaka kaNcwabakazi 2020. Okuzayenzakala ukuthi umingito sokwenzakele ukuthi intengo yezinto isikhuphukile, sikhuluma kunje alabathengisa imali emsikeni nomnyama asekhuphukile ama rates abo, njengisa ukuthi imali leyi ayisoze iwedala umehluko ekuvuseni umnotho, kodwa ke izabangela ukuthi izinto ziyale zikhuphuka siya phambili abantu bethwala ubunzima. Ngomnakano wami bona ukuthi ilizwe lekalidingi ukuthi kube le mali efakwayo, kodwa kudingakala ukuthi kusetshenzwe izinto zikhitshwe phandle zithengiswe ukuze kungene imali yekwelinye ilizwe mbeko yamanye amazwe, njalo kuliwe lobugwelegwele lobumenemene obenziwayo emankampanini amakhulu.
Lokhu kugcizelelwe ngesinye isakhamuzi sakobulawayo, umnumzana Raymond Phiri.
Baba Mr. Gande, imali leyi besingakayiboni njengoba bebethe khona iyaqalisa lamhla. Ngiyathemba by the end of the day ababe sebefike emabhenki babe sebeyibonile. But ngokubona kwami mina, imali le ayilancedo ezalulethe ebantwini beZimbabwe. Ngoba eZimbabwe kulama-problems amaningi, such as ama-prizes elokhu ekhwela lawa. Lwe imali le nxa iwukuthi izavuka khona le, izaletha ama-prizes ukuthi ebe lokhu ekhwela, and then government akula lutho eliyenzayo ukuthi istopi iprizes le. Sesibuyela back to 2008 laphana into sezibheka. Lapha ikuwehluleka kwe-government to the last degree. Ngaze beprinte how many billions and so many things. But akuseze kwanceda ngalutho ngenxa yokuthi vele sebunzimeni ngaze beprinte imali enjani, ngaze beletheni lapha ikuwehluleka kwelizwe le.
Ingcwethi kwezomnotho elizwe umnomzana Masimba Kutshera uthi ukudindwa kwemali le kuzabangela ukugugudeka komnotho elizwe, i-inflation ngesilungu, kuqhubeke phambili ngamandla.
Mina ngokwami angayiboni imali leyo, kodwa ngizwa ukuthi kulabanye abenelise ukuyithola lamhla. Ngokubona kwami akulabubelo ukubuya kwemali leyo, ngoba kuzengezelela ithuba elokuthi i-inflation ikhwele, njalo kuzenza ukuthi imali yeZimbabwe, iZimbabwe dollar, yehle esisindweni sayo. Ngoba nxa sikhangele sisa sizabona ukuthi ukubuya kwemali le kubangwe ngokuthi abantu bebethwala izimali eziningi ukuyothenga into ezincane kakhulu. So ama-new denominations lawa amakhulu ebesenza ukuthi abantu bethwale okuyimadlana okuluthwana uyothenga into ezingatholutho.
Ibhanga le-Reserve Bank lalithe umuntu uvunyelwa ukuthatha imali engamadola angamakhulu amathathu ngeviki, kodwa kusungulwa imali entsha sokuthiwa umuntu uyavunyelwa ukuthatha amadola ayinkulungwane eyodwa ngeviki. Kodwa iningi lithi imali le ilokhu ingeneli indleko zabo. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise Washington DC.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Abahumsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuba asungule imisakazo yenhlelo eziphathelane lezemfundo njengalokho okwenziwa yiSouth Africa. Omunye wabo uNkosi Mkhona Dibiti, intatheli zindaba iyasungula umsakazo weCommunity Podium TV koBulawayo. UDibiti uthi njengoba iningi labantu elizweni lingenelisi ukusebenzisa ubulembu be-internet ukuqhuba izifundo, uhulumende kumele akhangelisise udaba lokusungula imisakazo ikakhulu eyezigaba ezakwethula inhlelo eziphathelane lezemfundo. Asimuzweni echasisa kabanzi kungxoxo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Izakhamizi esixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani. ama students labo sokumele ukuthi bayabone ukuthi bayalungiselela for imhloliso yena le njengoba kuthiwa izaba khona ngoba emavini adlulileyo izimi sekhi bikhuluma ukuthi khona ama exams ka June aforwardwa nge-4 weeks. Okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani besiya kuma-boarding school lapho abafunda khona, bazasuka njani besiya ezikolo zabo, besiyabhalela leyo mhloliso. Ebantwaneni kuba nzima kakhulu ukuprepare ama-examinations usuwedwa, usuzivalela, ungasela muntu ongambuza. Into ezenjakazana lezo ziba nzima kakhulu.
Kulezinye izikolo elizweni eseziqalile ukusebenzisa ubulembo be-inthanethi ekufundisweni kwabantwana besikolo, ukubona njani lokho?
Uhlelo lokuthi abafundi befunde ebulenjini be-inthanethi luhlelo oluhle kakhulu, yikho lapha umhlaba wonke okhona. Kodwa mase sikhangela kwelakithi eZimbabwe, sibonile abama-private schools sebeqalisile uhlelo lolo, sebefunda kubo-Zoom, njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lalolo, kusho ukuthi babe layo i-inthanethi ezindlini, njalo lalawo ma-gadgets okusebenzisa. Uhlelo oluhle kakhulu, kodwa uhulumende o njengelizwe asikabi ready ukuthi silwamukele, ngoba nxa sikhayela ama-private schools malutshwane, but iningi labantu lisezikolweni zikahulumeni, njalo nxa sikhayela emakhaya kusho ukuthi nxa abanye befunda emakhaya kufundwa. Khonkana kungasidalela udubo olukhulu ukuthi laba abanye bayaphambili ngezifundo kulabanye abangafundiyo. Kungahlupha kakhulu ngoba ukuthola kwethu kuyachiyana, kodwa besifisa ukuthi nxa i-learning isenziwa kayenziwe ngumntwana wonke athole i-opportunity ngale.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye lama-TV stations ekufundisweni kwabantwana besikolo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngalokho?
Ngombono wami uhlelo lwama-radio lama-TV lolu luhlelo oluhle kakhulu, mase sikhangela ikakhulu abantu abasemakhaphaleni. Kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education, singahlanganisi lalawo ama-station esivele silawo. Kube lalawo education ukuthi umntwana abekwazi ukuthi ngalesi sikhathi kube kulokho ku-announcewa mchokotsho, ngalesi sikhathi sifunda lokhu, ngalesi sikhathi sifunda lokhu. Kube le program lapha abafundi abangaba layo ukuthi nca lami ngingumzali ngisithi laleli radio nyabe ngikwazi ukuthi laleli educational radio yona leya. And njalo noma i-lockdown kumbe isikhathi isifo lesi se-corona sesithesa singathula, kuba lula kakhulu imfundiso zonzana zikontinue.
Kuyini okufunakala ukuze sisebenzise ama-TV kanye lama-radio stations ethu ekufundisweni kwabantwana besikolo?
Nxa kube senza i-video based learning yona leyo, bencedise kakhulu abafundi, kube lama-subtitles nga-language yakhona naleyo, izinto ezinjengazona lezo. So kusho ukuthi ama-radio station lawo lama-TV lawo abe senza okwe-education, kusho ukuthi asoze fanane le nhlelo ezenziwa ku-radio nje le nhlelo ezenziwa kuma-TV nje ebe ngawe education. Uhulumende maybe engasisiza kakhulu uma engasebenza le Ministry of Information le Broadcasting Services ukuthi babone ukuthi inhlelo lezi singafika njani, ngoba singananzelele ukuthi kule report eyakhitshwa yi-Potras itshengisa indawo lapho kufunakala ama-base stations okungela i-connectivity khona, yabo umabona kude engela ama-connection yama-radio elizweni lonke jikelele. So kungaba kuhle ukuthi qale esingathi ngesikhiwa yi-infrastructure development.
UNkosi Khona Dibithi, intatheli zindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV koBulawayo. Lapho-ke limuzwe ixoxa loMike Hobe owe-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Lamhlanje abesibhedlela sempilo koBulawayo bathuthiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 ngabenkampani yengcingo eyetel 1 net 1. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.